indaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 31 kuNcwabakazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uchitha imali eyi $1.7 million ukuya kwele Japan, lapho umongameli wakhona amkhuthaze ukuthi ahloniphe ilungelo likaZulu.
Kuyabe kuqondile ngoba kuyabe kune-profit yakho okudingakalayo ngempumelo yalowo mhlangano lo, ukuthi kukhulunywani, kwavunyelwanani, kuyini okutholakeleyo.
Odokotela bathi kabayi emsebenzini kusukela ngomvulo bekhonona ngeholo labo.
Sibethemba ukuthi odokotela lohulumende bazahlala phansi bavumelane lokhu kungayenzakali. Kodwa nxa odokotela bekhalela umsebenzi, isibhedlela singeke sivalwe.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zikhuthazwa ukuthi zingayi emsebenzini ngomvulo ngoba zingabhekana lodlakela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esebenzise indizamtshina yakwele United Arab Emirates ebiza isigidi esisodwa uhambo lwakhe. Umnangagwa ubesiya emhlanganweni weTokyo International Conference on African Development. Ubikwa ephiwe imizuzu emihlanu letshumi kuphela ukuthi akhulumisane lomongameli walelo lizwe umnumzana Shinzo Abe, omcebise ukuthi kumele alungisise udaba lwezamalungelo kaZulu andubana athole usizo lwamanye amazwe. Sixoxe lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Maxim Kandla ukuze sizwe ukuthi uthini ngalolu daba.
Kuba luhlazo nxa ukuthi khona iyabe idlalisekile, kodwa ke nxa kule mpumela ebekhona eyiyo ezaba ngaphezulu kwaleso silinganiso esikhulunywayo, kuyabe kuqondile ngoba kuyabe kune-profit yakho okudingakalayo ngempumelo yalowo mhlangano lo, ukuthi kukhulunywani, kwavunyelwanani, kuyini okutholakileyo. Lokhu kokuqakathekileyo. So kunye lokhu ukuthi khona isigidi leso abantu belandile siyedlaliswa njalo kungaphili lempumelo ephumayo lapho, akuyisonto engabanhle phambi kwabantu beZimbabwe.
Abanye sebekhuluma ukubana umongameli Mnangagwa ungani imali uyichaphaza ukwedlula owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ubona njani wena khona?
Lwana wayevele sesifunyelwe kudala nento zakhe zingananzelelwa. Lo-ke ukuhambeni kwakhe abathi sebezikhupha izinto zakhe ukuthi khona lo usedle kakhulu imali kumbe izinganiso semali khanya siningi kakhulu esesisetshenzisiwe kumbe esisetshenziswayo, okuyinto engalunganga leyo. Nxa ukuthi khona wenza lokho ezama ukulungisisa lokho kwachithekayo ngemva kweminyaka eminingi kangaka, kuyabe kuqondile nxa elungisisa. Kodwa-ke nxa kungelalutho oluphumayo imali ibe lokhu iphuma, abantu bengaholi bendlala yona ikhona ingaka, ayigayekeli ukuhamba. Ngoba wathe njena laphana wathi khona ama-trips, ama-foreign trips kumele encithiswe ukwedlula ama-foreign trips ayehanjelwa ngumnumzana umkhathi.
Ye, bakhona njalo abasola ukuthi kanti kungani engazithengeli indizamtshina kulokuba eseboleka ezibhadalwa inkulungwane zamadola ngehola linye.
Kuyabe kuqondile lokuthi khona ebelayo efikile ephemeni into engeyakhe, eyi angabe ehamba layo kulale eyabe ilokhu ihaywa. Ukuya yeni laphana mbona azane ukuphuma izinkalakatha zezimali laphana. Bambona azane balomqondo oqotho kona lapho abakubona benjalo. Kodwa kube sokuhlupha okwelakusasa, abanye baza ukuthi hayi imali yani idlalisile, nangathenganga leyo ntete ukuze ngiphaphe ngokuphele esiyalelane. Neminye imbono yona le yabe ikhona ngoba iqiniso elipheleleyo kufuna ukuthi khona nxa kule kuphumela ngaphandle kumbe kusenza okwenziwayo kakube lenzuzo ebantwini, abantu bebe yibo ababhenefithayo.
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla, ingcwethi ehlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Odokotela bathi kabayi emsebenzini kusukela ngomvulo bekhonona ngeholo labo abathi kumele likhwezwe. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle uDokotela Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuthi balwamukele ugwalo lwezikhalazo zabodokotela kodwa wathi kuzamele ugatsha lwe-Health Services Board luhlaziye lolu daba andubana kuthathwe amanyathelo. Sixoxe lomqondisi wesibhedlela sempilo ukuze sizwe ukuthi bona balwamukela njani lolu daba.
Igama lami ngisolwayo Ngwenya, ngudokotela lapha empilo. Sizwile lathi amahungahunga ukuthi odokotela bafuna ukukhala lumsebenzi kuvikezayo. Asikakuboni lokho, sisakumelele sibone ukuthi kungayenzakala yini. Kodwa sifisi ukuthi odokotela bekhale lumsebenzi ngoba lokhu abantu bengaphatheka nzima empilweni kahle yabo.
Nxa odokotela bengakhalala umsebenzi, akhona yini amalungiselelo eliwenzayo ukuze liphathise izigulane?
Sinethemba ukuthi odokotela lohulumende bazahlala phansi bavumelane lokhu kungayenzakali. Kodwa nxa odokotela bekhalele umsebenzi, isibhedlela singeke sivalwe, sizabe sizayenza eminye imizamo yokuthi abantu bazame ukuzuza uncedo, ikakhulu laba abaye begula kakhulu. Ngiyabonga.
Alo-ke ngumqondisi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kwaBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zikhuthazwa ukuthi zingayi emsebenzini ngomvulo ngoba zingabhekana lodlakela. Sikhuluma nje amanye amankampani akwele South Africa abikwa esemise umsebenzi izizalane zakwamanye amazwe kulandela inkuthazo yezinye izizalane zakwele South Africa ezithi zizabhodabhoda ngamankampani zisusa ngamandla abukuza emsebenzini ngomvulo. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala eSouth Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda, ukuze sizwe ukuthi bakhuthazani izizalwane zakwamanye amazwe ezise-South Africa.
Sesivele nje ekuqaleni siye sakhupha isimemezelo esokuthi ukusukusela nje ngomvulo kusho ukuthi abantu ukusukusela ngesonto abantu baqaphe abasezindaweni ezazakalayo ezifana noSoweto, mhlawumbe noAlexander lapho esazikhona ukuthi yindawo ezishisa kakhulu makuba khona izimpi ezokulwisa abantu bangaphandle, abantu bangatholakali kulezo ndawo, kuthi labo abangatholakala kulezo ndawo baqiniseke ukuthi umuntu akabi yedwa uba phakathi kwabanye abantu abaningi ukuze kungabi lula ukuthi bahlaselwe njalo banelise ukuthi mhlawumbe uma beqala ukuhlaselwa bakwazi ukucela usizo mhlawumbe emaphoyiseni ukuthi afike mhlawumbe kungakabi nokulimala okukhulu. Kodwa isixwayiso esikhulu esisifanye sokuthi abantu baqaphele kakhulu ngoba bangayithathi ngokokudlala lento ngoba sesibonile ukuthi ngempela kukhulu okungeza.
Ye manje labo aba okuthiwa bengagudulwa emsebenzini lithini ngabo?
Nalokho sisakhuluma nje, sisebhizi sikhulumisana nohulumeni kanye namathredi afana noSaftu abangavumelani abangahambisani nayo lento nje ukuthi cha ukukhohlakala okwenzakalayo. Uhulumeni bekufanele ukuthi bonke abantu abenza lento ababhalela amankampani besithi abantu bazokhipha emsebenzini, uhulumeni ababophe ngoba phela akuwona umlando wabo, kungumsebenzi. Kunabantu abavunyelweyo ukuthi babophe abantu makuthiwa abantu basebenza kungekho emthethweni, hhayi ukuthi banobani azinikezele umlando wokuthi angene emakampanini umbabhalele amakampani iy'ncwadi ezokuthi angaqashi abantu abathile. Siyabona ukuthi zonke lezo zinto zikhomba ukuthi umthetho welizwe kawusalandelwa ngendlela okufanele ukuthi ngabe ulandelwa ngawo ngoba yena ubani nobani ongahamba futhi ufuna mhlawumbe impahla ethile emuntwini kumbe ufuna ukubona ukuthi umuntu usebenzisa mhloboni yamaphepha amgunyaza ukuthi abe semsebenzini kumbe inkampani iqhasha umuntu othile ngoba yonke leyo imininingwane ayivumelekile ukuthi phongunikezwa noba ubani. Okufana nokuthi i-privacy, ukuthi I mean ukufihlwa lokho kunomthetho ohambisana nokuthi imininingwane yomuntu ubunguye bakhe usuka kephi kwenzakalana kungeke nje kwanikezwa noma ubani. So leyo yimithetho esuke isingasahambanga kahle, isiphethwe ngendlela engafanelanga.
Alo-ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala eSouth Africa, i-Africa Diaspora Forum. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Sizalethulela okuningi ngodaba olufanayo kuhlelo lwethu Liphuma Lendaba, Litshone Lendaba olulandelayo. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweleMelika zibuthene edolobheni leGeorgia eAtlanta phansi kwenhlanganiso yamakholwa eChristian Fellowship International. Intatheli izindaba yeStudio 7 uPraxedis Jeremiah ukhonale.
Kusukisela ngo-2005 bebesenza imihlangano leyi ngomnyaka behamba ama-state wonke ahlukeneyo. Sebake baya eNew Jersey, eNew York, kubo North Carolina, eDallas, amadolobheni amaningi sibili. Lokhu besenza imihlangano naleyi ngeyamaKristu, lapho ababehlangana khona bekhonza bendawonye ngesikhiwa langesiNdebele kanye langesiShona.
Baningi okunganani abantu?
Baningi ngempela abasuke emadolobheni asuke ehlukeneyo lamastay, bangafika engxenye kumakhulu amathathu.
Ngiyabo mama bodwa yini kumbe bakhona labo baba?
Hayi kuhlangene sinilimuli. Hayi asikuthi kumbe ngabe silisa kumbe abesifazane kumbe abesilisa bodwa. Hayi kodwa zimuli ngoba kuma breakaway sessions okuhanjwe khona lamhlanje kube lenkonzo ekuseni kwaba lentshumayelo labafundisa behlukeneyo. Kodwa ke after that kwasukusiba ke lama breakaway sessions. Abasakhulayo babe le breakaway session yabo, abendileyo ama couples babe le session yayo, okucebisana ngezemali kade be le session yawo, kuhlangene konke omama labo baba labantwana.
Hello ke nguPraxedis Jeremiah intatheli izindaba eStudio 7 bekhuluma ecingweni eseAtlanta eGeorgia ngapha kwele Melika.
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela nampala fobe mbuna
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe.
Inkomo ezansi emaNdebeleni seziqalile ukucuba ngenxa yendlala njalo ezinye ziyabhaja edakeni zidinga ukunatha amanzi emadamu asomile zife. Osekubangele ugatsha lwe-Agritech ukuthi lwesabele ukuthi kuza kufa inkomo ezifika inkulungwane ezingamakhulu amabili lonyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Ukusilela kwamadlelo kanye lokuswelakala kwamanzi ezansi emaNdebeleni ngenxa yokungani kuhle kwezulu nyakenye sekudala ukuthi inkomo ziqale ukucuba endaweni ezitheneyo. Isimo sesisibi kakhulu endaweni ezivalise eGwanda South, ebulili Mamangwe, eMatobo kanye leBedbridge lapho kubikwa sekufe inkomo ezifika phosa amathumi amahlanu. NgoLwesithathu kuleviki umsakazi weStudio 7 uvakatshele kwamaphani phansi kwedolobho leGwanda lapho athole kubhaje inkomo ezinhlanu edamu kude ezinye bese zifile. Umnumzana Malinenkosi Ngwenya isakhamuza kwamaphani. Simthole senyula inkomo yakhe ebibanjelwe. Uthi kuyadinga ukuthi ukhitshwe inhlabathi kuleli damu ukuze inkomo zingabanjelwa.
Into esingayikhalela ukuthi ngase ngcezelwe nguhulumende ngamanzi ukubona idamu lethu linjani. Alinanshidi namanzi, ngali yakutshwa, ngali neziyaphika ngezibhulwane neziphiwa amaziphampu ngumgodi iningi lamanzi la. Bese sithole amanzi okuthi lathi inkomo zezinathe. Yikho ngabe kuyasishotile esigabeni sethu labo.
Umnumzana Julius Nare isakhamuzi seChindeni uthi njengabalimi bayalahlekelwa kakhulu inotho yabo ngoba bephila ngalezi nkomo ikakhulu ngalesi sikhathi sendlala.
Ngikhuluma ngendaba zamanzi ukuthi amanzi bangasizamile ukuthi bona basikubhele idamu rey. Inkomo sezivanje kakhulu, ezinye sezafa konapha edamu. Yezinto siphila ngazo vele sidla ngazo azisebenzi yizo zisinceda konke lokudleni lezi nkomo. So nxa zingekho sifa so le ndlala zinkulu lamanzi ashota sokuthi idamu khashana ali ngama 2 kg before manje lapha ndinyaka injalo.
Ngaphandle kokutsha kwamadamu ezigotsho lakho amanzi segobhoza kancane osekudala ukuthi izakhamizi zivuke emadabuka kusa zisiyadinga amanzi. Umnumzana Butler Sinkala isakhamuzi sesilikwe phansi kwenduna uMasuku eGwanda North uthi isimo sibi kakhulu lonyaka.
Sesilohlupho lwesabekayo lwamanzi, imfula uSilikwe ngapha ematshetsheni loSilikwana bavala amadamu ngo-1992 ayizange aphinde avulelwa amanzi. Manje khathesi amanzi akusela, laba ababona ngokuvula amadamu lamakhulu bake basivulele ukwenzela ukuthi sanelise ukunathelisa izinkomo. Ngikhuluma nje namhlanje besikhelelela izinkomo akaphela du amanzi sahama salindela ukuthi kugobhoze, plus izinqola ziyabe zilayinile inxa ezidlula ama-16 or 17. Akunzima okumangalisayo, ake lisilamulele bakithi.
Entalale phansi kwenduna uMathe eGwanda South lakho bakhala izimathonsi ngodubo lwamanzi. Umnumzana Brighton Nare uthi abakaze bakubona okwalonyaka.
So isimo samanzi lonyaka sisibeke kwelinye izinga elesabisayo, ukuthi ha lonyaka silukuza kuba nzima. Nxa izulu ingaphansi esiphonga ukukhuleka nje ukuthi ngawo uNkulunkulu uyasibona izulu liphangisa ukuna. Ngwanxa lingaphangisanga ukuna azi asesekubi vele. Aso kurong ngoba into yakho namadama khona since umbagetwa ngoSmith. So la namhlanje amajara edama kwakho lokhu kusese khona akusela vele akusathoni ngisho ukuthi vele sokuthatha yamamanzi nje amalutshana kulamanzi vele kuya lokuya akusela lutho sokuthile.
Umnumzana Tishki Mthema ingcwethu kwezokufuya kwenkomo ezansi emandebeleni kugatsha lukakhulumende lwe-agritex uthi inkomo ezifika phose 200,000 zisengozini yokufa lonyaka ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. Ukhuthaza uzulu ukuthi athengise ezinye inkomo ukuze athenge ukudla kwazo. Isabelo sezansi semandebeleni yiso esithenjiweyo ngenkomo kuleli, njalo kwamanje ezikhona zifika phose 600,000. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiko maphane Albert Mube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Borders Traders Association. Mnumzana, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, siyabona liphe umbiko lapha lingani liyakhonona ngodaba lwe-South Africa lapho. Ungasitshela ukuthi kahle kahle umbiko wenu uthi?
Ye, siyakhonona kakhulu ngoba uhulumende we-South Africa kukhanya kahala ndaba ngendlela ama-foreigners aphathwa ngakhona. Siyabona ukuthi bayabulalwa, abantu bayafa, kodwa akhula noma umuntu oyedwa abamvalelayo adejwe, kodwa lo muntu ukwethiwe ngendaba yokubulala umuntu uzongena etholongweni kweminyaka e-10 or noma eminyaka emingaki. So thina sizodefenda ama-foreign nationals wonke, ngoba la bantu base-South Africa okusemthethweni uhulumende wabanikeza amaphepha okusebenza, kusho ukuthi bavumelekile ukuthi basebenze kuleli, bakhululekile. Akufanelanga bahlukumeze noma ngubani, kufanele basebenze imisebenzi yabo kahle. Okwesibili ukuthi i-ANC masiya ku-election kade balo mbiko wabo wokuthi singawina sizoxotsha ama-foreigners wonke ukuze sicreate umsebenzi. So sibone ukuthi isandla esezokuba ngazo sikhona phakathi kwendaba leyo. Inkokeli ye-ANC isebenzisa abantu ukuxotsha ama-foreign nationals.
Nxa lisithi lizavikela abantu, ungasichasisela ukuthi liza kwenza njani lokho?
angeke ngitsho emoyeni kakhulu kodwa okunye ukuthi sizovimba ama trucks onke ase South Africa ama GP ama Northwest ukungena kumanye amazwe eAfrica kungaba kuseZimbabwe noma eZambia noma kuphi zwamisa onke abengiza ngishini baleli lokuzena incwadi ukuthi bamise kuye eZimbabwe I'm sure last time uyakhumbula ukuthi sababhalela bamise ngizamshini zabo ukuye eZimbabwe so lethemba lokuthi even abanikazi ama-trucks singabatshela ukuthi ama-truck abo ane kuzoba ne-problem ngoba akwazi sonke ukuthi amakhambani awanjenge-Shoprite bo-Pick n Pay ngamakhambani ase-South Africa zonke izinto abazithengisayo e-Africa noma eZimbabwe noma kuphi bathatha lezi zinto e-South Africa so singamisa lawo ama-truck okuphuma vele kuzoba ne-impact yokokuthi uhulumende wase-South Africa uzothatha amanyathelo ukuthi bamise lo msindo esikubonayo
kukhona yini ongakukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zingangeni engozini ngomvulo nxa sokuthiwa sebeqalisile abafuna ukukwenza
sikhuthaza abantu ukuthi bangahambi nje kungqono balondoloze imithile yabo labantu bengathi bazenza lokhu bayakuyenza noma ikubulala umuntu bayabulala bengathi sizobulala bayazizobulala so siyalicela bakhithi ukuthi ngemandi lingasebenzi lingaphumele ngaphandle lingadrive ama-truck yenu abelungu besithi li-drive liyenze i-trip kungcono ukule sibili kulokuthi impilo yakho uyifake engozini
hayi siyabonga ungavalela isiZulu
ngiyabonga mdabaso omuhle libe safe ngomvulo kuya emuva ngiyabonga
hayi lathi sibongile Lo-ke bekungumnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross-Border Traders Association. Kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula umbiko oyethulwe lugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC osola ukutshaywa lokuthunjwa kwabomama abachiyeneyo okwenzakala elizweni. Sixoxa nesikhulumeli salolu gatsha unkosazana Barbara Tanyanyiwa.
Ukuqala I statement leso basibeceli abantu abomama be-MDC kuphela ungakhangela ngikhulume ukuthi khona njenge-Women's Assembly MDC simelele omama bonke abaprogressive ungakhangela kulo gonyeti wahlukuluzwa ungumama asiwo wephathi yethu kulo mchayina lo umyuthi wethu wegweru ohlukuluziweyo sebethageta labantu besifazane ukuthi besethusele ukuthi singalweli inkululeko yethu njengabomama ungakhangela laphana even ngomhlaka 16 August omama babetshaywa abanye bengazi lokuthi batshayelwana omama bezithingisela amatamatisi betshaywa bafuna ukufaka ukwesaba kithi esikuthi sisiye ngesikhiwa ukuthi singangeni kwezombangazwe
liphindela sola ukuthi ezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana zithule zwi ngalokho okwenzakalayo
liqiniso lelo sithandwe yini asikezwa ngingazi kumbe kungikhuthile mina anti uyabona ukuthi mina esami statement sithi mina wena sese wasibona lathi sebe sikhanyelele ukuthi lathi nxa bekhipha ama-statement lathi siyaboni kumbe bayakhiphe ngathi bayapublishaize sibone ukuthi khona bayalwela amalungelo abomama ngeqiniso nothi ukuthi khona bacatshe neminwe bafuna ukukhuluma kuphela nxa kuyukuthi kulomunye umuntu ophambanisileyo kumbe oyindoda yikho lapha kodwa nxa kuwuhulumende ophambanisileyo ehlukuluza abantu bayazithulela
nje kuningi osokwenzakele sibona esinye isiphathamandla sikahulumende umnumzana Energy Muthodi esithi lo ntombazana otshayiweyo umchayina embiza ngamagama anganyeke sawaphinda emoyeni kumbe beseliwazwile lingathini ngalokho lingathi abesifazana bona yibo abahlanjazwayo yini lanxa abanye besilisa labo bethunjwa
kuthunjwe abantu besilisa esibabonile abathunjiweyo kodwa azange siwazi amagama nala manjani ngoba bahambize ngamagama abuhlungu umntwana lwana ba umntwana osebuhlungwini chayiwe into esebhekeni engathandabuzwayo. Abanye abathunji abathunjwayo abafana bakhona abathunjwayo. Into engayibonayo ngamehlo ami mina Sithandekile nokuthi lokho kuthiwa khona abantu bapha ngokuhamba ku-social media bekhuluma amanga, yizinto engizaziyo mina njengesikhulumeli sebandla le-MDC esikhulumela omama. Izinto engizaziyo engiziceda mhlophe ukuthi into le yayenzakala. Izano izama ukubaleka nje bazama ukushida, kodwa sithi okungaphiliyo kuyahlika. Abakhuluma abakufunayo basitshela amagama wona abafunayo, kodwa ekutheleni kwakho konke uNkulunkulu ukhona endingewethu sona.
Kuyini elizakwenza ikusasa lapha? Abesifazane abazaqhubeka bephatheka yini, kumbe lokhu kuzahle kubaxotshele khatshana? Lizayenzani kusasa ukuthi libakhuthaze?
I-statement zonezo engizikhiphileyo yikho okukhulunywa ngabafazi khona kanye abantu bangomama. Sisasekuqala sihlale phansi, ngoba anto bona nxa sifuna ukwenza ulutho kumele kuvelele phansi emabrantshini, kubuye kumawadi, kumadistrict, kumaprovinsi, sithathe ukuthi abantu bathini. Thina kasipho ngokwenza izinto esingathunywanga. So sisamele ukuthi sikhokhane sikhulume ukuthi singayenza. Kodwa engifuna ukuthi ngikutshele ukuthi thina njengabomama asize sibuyele emuva. Asoze sethuke esiyethusele ibuthunjwa khona lokhu. Ngesikhathi sempi eyomba ngazo yayikhona yena leyo ethiwa yi-liberation struggle, kwakukhona kusenzakala, kodwa nanti ilizwe lethu sanithatha. Akula independence ukuthi asingeke sikhulume nge-independence. Thina sidubeka kangaka, sehluleka nokuthenga ukudla, sehluleka nokubhadala amafizi, sehluleka ukubhadala isibhedlela amaphilisi, sehluleka ukuthenga yonke into. Wonke izinto wenza uyasebenza kumbe awusebenzi, sonke sesingama-sponda izigebenga ama-destitute.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Barbara Thanyanyiwa, isikhulumeli sogatsha lwabesifazana lwebandla le-MDC. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Okwakathesi ke sikhangele impumela yemidlalo yenkezo yeCastle Premier Soccer League edlalwe kundawana zelizwe ezithiyeneyo lamhlanje. IDynamos 0 Telone 0, Bulawayo Chiefs 3 Capes United 3, FC Platinum 1 Chicken Inn 2, Ngezi Platinum 2 Herentals 0.
Super thick, slick beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Kiss the cold, ever since, always feel never bad. Wifey material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous.
Wamimuhle yisiphalaphala uThomsizi K esigqibela ke uhlelo lothula lamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa uchitha imali eyi $1.7 million ukuya kwele Japan, lapho umongameli wakhona amkhuthaze ukuthi ahloniphe ilungelo likaZulu. Odokotela bathi kabayi emsebenzini ngomvulo bekhonona ngeholo labo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni.
Siyalibona. ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.